adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhla ka 9 Mbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa avimba izihlobo labangane baka Itai Dzamara emkhosini wokunanza ilanga athunjwa ngalo kuminyaka emine edluleyo.
Ukufamba nepart msafunduka nezinwe zinobuda amanye newspaper. We are going to our congress takabatana hapana. Atidi munhanorowa munhu, atidi munhanotuka munhu. Handei takanyarara vote yako munhu.
Isigaba seManicaland kubandla leMDC sithi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhethwe ukukhokhela leli bandla emhlanganweni weCongress. Umongameli Emerson Mnangagwa utshela abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre lamhlanje ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa avimbe ukuqutshwa komkhosi obumele wenziwe ngabemuli labangane baka Itai Dzamara oyenelise iminyaka emine engaziwa ukuthi ungaphi njalo lokuthi usaphila na wo Itai Dzamara 4th commemorations obumele wenzelwe lamuhla endaweni yokuzilibazisa eAfrica Unity Square. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara owayekhokhela inhlanganiso yaziwa ngelokuthi Occupy Africa Unity Square wanyamalala mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015 lapho athathwa khona ngabacatshangelwa ukuba ngabasebenza ensitha kuhlangothi lwabakubutho lapho egela inwele elokitshini leGlenview. UDzamara wayekhokhela umkhankaso owawukhankasela ukususwa kukalo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF ngaleso sikhathi esithi ngoba base behlulekile ukubusa leli lizwe. Akusabanga njalo ngoba abangane bakaItai Dzamara abasebenza laye ngaphansi kwenhlanganiso ye-OAUS kanye labemuli bengasalitholiswa ngalelo thuba ngoba kugcwele amapholisa ebenyakazela e-Africa Unity Square esalisa abantu ukuhlala loba ukuquma kuleyo ndawo kungekho sizathu abekade besinikeza. Kesizwe omunye wabasebenzisana lo Itai Dzamara ngaphansi kwe-OAUS, umnumzana Charles Nyoni, elandisa ngokubenze behluleka ukuqhuba umkhosi walamhla.
Silungise amamaski alungiswe ngumfanekiso wobuso bakhe ukuthi siwugqoke lathi sibe sesithi lathi singakwoyithayi ngoba kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi kulelizwe lalapha laseZimbabwe umuntu kakho sefi ngoba mina nawe sonke singakwoyithayi uyakhona ukuthunjwa njengasiphi isikhathi ungakhanyelelanga. So sithe sifika kulapha nje ngasephaki safica singena sasesibona kubuya amapolisa e-right ngokuningi wawo becotsha abantu ngasephaki besithi namhla ephaki akuvunyelwa ukuthi kube nabantu. So kusukisela ekuseni from 9:30 ekuseni up until lakathesi balokhu becotsha abantu ephaki besithi abafuni bantu.
Atshone zulazula phakathi kwale ndawo amapolisa abekade ehlomile ngenduku esalela yiloba ngubani uqumakiyo. Unyoni abuchaze njengokwephula ilungelo loluntu.
Abanye abantu abajayele ukungena ngaphakathi kwasephaki besikhrosela nje kade bephunga utshaywa njalo bephunga uxotshwa nje besethusilwa bengakwazi ukuthi kuyokwenzakalayo. Lokhu kutshengisa nje kusegcekeni ukuthi uhulumende kazimiselanga nje ukuthi aye phambili ngendaba eyokulungisa udaba luka-Itai njalo ukuthi ludingakale lutholakale ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokho kokuqamba amanga esithi yena uzimisele ukuthi iZimbabwe i-open for business inkulumo nje uphela ayithoyo, kodwa nxa sesiya kuground kuyabe sekukhanya ukuthi yena ukhuluma esiya esandleni sasenxele kodwa angaphasi isandleni sokudla esenza okunye okuthiyenela. Lokho nje yinto eyenzakaleyo ngelanga leli la 9 March sikhumbula u-Itai Dzamara.
Bachone belindile abangane bakaItai kunye lezihlobo ukuthi engxenye bengalitholiswa ithuba lokuba benze lokho kade befuna ukwenza ukukhumbula omunye wabo kodwa kwehlula njengoba amapholisa lawo abelokhu ekhona ilanga lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasekeli bakamongameli webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora lomnumzana Elias Mudzuri bahozwe ngabasekeli bebandla lelamhlanje emhlanganweni werally owenzelwe edolobheni leMtare. Kodwa yena uchamisa ukhuze abasekeli bakhe esithi bengaxokozeli kodwa baphe bonke abafuna ukuncintisa ithuba. Kesizwe amazwi kachamisa.
Todaru nyararo, todaru do. Mwari awasumu dziwanu pasina rudo. Itaka siyana ne zanu kutine jabo poto isu siriru nyararo. Zanu nye gakawa, hike no chipenga ne chipenga warikune zanu. Our party cannot afford to be disunited. Todaku patana zwakanaka, hayu wa msavunduka. Mamu achite kunyano kona kuzoti party no buda congress yeti a week. Haa, lese yano ziziwa. Kuti party ndenyu isu takango bata cheti maridze bora ndimi andizwe.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ekhuluma emhlanganweni werally kade usedolobheni leMtare. Direct from Washington, the voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje utshele abantu kade bebuthene emathuneni eHeroes Acre ukuthi abangafuni ukubambana labanye bazasala phandle. Umnangagwa ubekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Emilio Mnemo obhubhe kuyona le iviki waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. Umnangagwa uthe ilizwe lise ndleleni yokuphumelela lokuthuthukisa umnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnangagwa.
My dogs in Melotu, Fujano, with all people who want to raise it. As may our dear department nash for you, let us cherish the values he espoused and the one we fought for. Let us remain vigilant and alert, continuously uphold in peace and embracing national interest in whatever we do. We want to come and stability so that our nation can create on national economic rebuilding, recovery and growth for the benefit of our people. I'm aware that as a main dissertation, the American government has renewed sanctions against us. We call for the unconditional removal of the illegal, spiteful, and completely unjustified sanctions on our country, which continue to violate the basic human rights of our people.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi abesifazane emhlabeni jikelele bethakazelela usuku lwe-International Women's Day, abesifazane beZimbabwe bathi indlela okusaqhutshwa ngayo ezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe ziqhubeka zisenza kube nzima ukuthi abesifazane bathole amathuba afana lawa besilisa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uthando lwemvelo lolweqiniso ngolukamama, ukubekezela okuqotho okutholakala kumama, isigwebo esibuhlungu emhlabeni ngesokuzithwala kwabomama. Omama ngamaqhawekazi angempela, impilo yomuntu iqala iyephelela kumama. Uma ngingakukhuluma ngalokho ngiyakube ngisengalezi mithiyo. Sihamba sikunyayela nje kungenxa yabomama, siyazigqaja ngani bomama, siyaziqhenya ngani bomama, siyalibonga bomama bethu, bomama bethu siyabonga.
Le imbongi yeZimbabwe Obedi Dube ehaya lokuhalalisela omama ngelanga labo leli elinanzwa emhlabeni jikelele. Lilanga njalo linanzwa ngomama beZimbabwe abesendaweni esijeneyo. Iningi labeZimbabwe lithi bayathokoza ngesihloko salonyaka esithi Balance for Better ngoba sikhuthaza ukulingana kwamathuba okuyinto engekho itshola kancane kwezomnotho lezamabhizimusi eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi bakhathazeke kakhulu njengabomama ukuthi ma kukhangelwa iningi labakhokhela ingatsha zikahulumende zokuthuthukisa ezomnotho ngobaba. Katike uthi labakhokhela amabhizimusi amakhulu iningi labo ngabesilisa okudala imibuzo yokuthi kambe kungabe omama kabenelisi ukwenza lokho na.
Sibukelwa phansi ngabesilisa siphinde sibukelane phansi sodwa. Umuntu nxa engaba elomsebenza ke sithi ufuna ukubazelwa ulutho. Kusuka kube lula ukuthi akhethe ikhampani ebazayo ekhokhelwa ngowesilisa ngenxa yokuthi umsebenzi wokubaza wenziwa ngumuntu wesilisa. Whatever okungenziwa ngabantu besilisa kwezamabhizinisi, labesifazana bayakwazi ukukwenza lokho futhi mhlawumbe kangcono kulabantu besilisa.
Le yinto egcizelelwa ngomunye weZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalobi bakithi unkosazana Mercy Mvundla. Uma Mvundla uthi indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho yileya eyakudala eyokuthi obaba yibo abasebenza ngamahloka lemikhonto omama kuthiwe babaphekela emkulwini.
Umuntu ongumama I believe lamandla kakhulu waphiwa inhliziyo ende, inhliziyo yokubekezela.
Abanengi basola amabandla ezombusazwe eZimbabwe besithi ungakhangela kwamakhulu izihlalo eziphezulu zonke ziphedwe ngabesilisa. Bakhala njalo ngokuthi akekho kulezi nkokheli olesibindi sokuqala umkhankaso ukuthi eZimbabwe kube kuzanywe umongameli wesifazane njengoba sekusobala ukuthi abesilisa sebehlulekile. Umlobi weZimbabwe unkosazana Olivia Makhwaya Sibanda uthi kufanele ilizwe lonke lisukume lilwisane lomkhuba okuncindezelwa kwabomama.
Basingeniswe kuzinhlelo zonke ngitsho lokubeni ngabomongameli belizwe.
Abanye bathi esikhathini esinenge xa besifazane bedinga ukujutukisa kudingeka baze babelane ucansi lowesilisa ukuze bafinyelele ezikhundleni esiphezulu. Le yinto embongo Obedi Dube ayiphikisayo esithi omama kufanele baphathwe njengamaqanda. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Omama balezibindi, omama bazimisele, omama zimbokodo, omama ngamasotsha, omama ngamaqhawuqobolwayo. Ngilamandla bengizakuthi lonke omama lingavaliye ngcwatshe Heroes Acre. Angiliboni iqhawe emhlabeni eledlila umama mina. Nkosi babuso mama bethu abakhona labo mama bakusasa ubaphu kuhlakanipha okwedlula obo baba ubapha amandla okuzilwela baphephe kudlengulweni lasekuhlukunyezweni banikeze isithunzi bahlonitshwe njengabo bonke abantu emhlabeni ubanikeze imfuno zabo zonke abazicela kuwe nkosi abathengisa imizimba besondla abantwana ungababeka icala nkosi qalekiso baba ababanika abantwana bababalekele omama abakhupha izisu belahle ngobaba bathethelele nkosi amacala abo wagaxe phezu kwaba bakhulelisayo bababalekela nkosi qalekisa abahlukumeza labadlengula omama nkosi qalekisa abantwana abalahlonitshwe.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Lokhu sikudaba lwabesifazane. Omama bemaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avule inkamba zamapholisa ezigabeni ukuze kube lula ukuthi babike emapholiseni lapho bethe bahlukuluzwa. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Omama bewilonke phansi kwenduna uMathema bathi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kodwa kusuka kube nzima ukuthi babikele amapholisa ngoba engekho eduzane labo. Izakhamizi esitezi zihamba amakhilomitha 15 ukuze ziyefika emapholiseni aseduzane wona atholakala emthabezi. Lokho kuvele izolo lapho mama bebuthene benanza ilanga elibaqakathekisayo ele International Women's Day. Unkosikazi Gertrude Mahlangu uthi ngaphandle kokuthi bathole izincwadi ezivela emapholiseni abelatshwa emaklinika lapho bethe batshaywa.
Hayi ngeke one stop ukuthi 15 km usuka lapho umumama kufanele uwokhe usiyadinga amapholisi ukuthi ubatshengise ilihlo lakho. Hambe le ndlela iyakhanya uhambe amehlo etshayiwe ebusuku. Siyacela ukuthi uhulumeni akasicabangele ngokuthi sike sibe lokuyikhempu kumbe imobile kumbe yini sela nje khona eduze lathi. Kube lo mthetho, kube lengalo yomthetho ukwenzela ukuthi nxa lami ngiyabe ndimele kumbe ndinyaziwe kumbe kuhambe njani ngihambe ngiyecela usizo olufunakala emapholiseni ningene la emtholampilo.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Loveness Ngulube uthi imigwaqo efile okudala ukuthi behluleke ukuyafika ezibhedlela ezikhulu lapho bephathekile.
Singomama sinje ngazithwala sofisikathi sokubana mbelethi engxenye engingabelethi kuhle sofane ngihanjiswe egwanda ukuthi izimoto zize zibuye khonapha kuba nzima khayela emgwaqweni njalo imigwaqo thifili lamagodi lani lani lakho konke besisoke uhulumente akasizweli xa usehle ukuthi asifakele ithara asifake asigredele nje kube kucaca ngoba izinkomo vele zilala emgwaqweni okutshengisa kula migwaqo.
Ukuswelakala kwamanzi esitezi ngolunye udubo olubhekane labesifazane ujo unkosikazi Josephine Majaha.
Amanesi amanzi anathayo bawathenga. Ngiyafika ngizebelethe. Kufuneka amanzi, kufuneka ngiwatshelwe, kufuneka nginathiswe amaphilisi. Anisoze nganatha amaphilisi uma kula manzi. Uthi kanti uhulumende njengoba yena ku-constitution yakhe, uthi wonke umuntu lelungelo lokunatha amanzi ahlanzekileyo. Kanti thina njengoba sisemareserva kanti asibantu na, kuhlanzeka basedorobheni.
Kusenjalo ikomiti edalela ephalamende eyezempilakahle lokondlwa kuhle kwabantwana isikhathi sombiko obususabalele ebulenjini be-inthanethi othi iminyaka yabantwana abangamantombazana yokuya emacansini imele yehliswe ibe lithumi lambili. Umgcinisihlalo wale komiti unkosikazi Ruth Labote uthi iminyaka ade bekhuluma ngayo ngeyokuthi abantwana abangamantombazana bavunyelwe ukufinyelela izibhedlela xa bethe bazithwala beleminyaka elithumi lambili. Kodwa iningi emaphandleni beze liphathekile ngalolu daba. Unkosikazi Agnes Mbangeni isakhamuzi sesitezi ude ukuvumela amantombazane ukuya emacansini bengafikisa iminyaka elithumi lambili bekuyabe kuhlola.
Kambe nxa engazithwala angamzali umntwana nge-12 years. Ulawaphi amatheba aqinileyo? Ulawaphi amathambo aqinileyo? Siyaxolisa uhulumende emhlabeni. Umhlaba ungafi, umhlaba ungabhubhi, ngoba sekuyikuphela kwabantwana. Abantwana bazafela ezibhedlela bebelethi, kodwa siyancenga, siyaxolisa thina njengesizwe sethu, thina abantu siyesaba, siyamangala ukuthi kulo mntwana ole 12 years okukhulunywa ngaye ngokukhomba.
Abanye abafana lo nkosikazi Thandwe Spanda bathi lokho bekuzadala ukuthi umkhuhlane wengculaza umemetheke kunokuthi uchabalaliswe.
Kodwa nxa sokukhulunywa ngokuthi umntwana we-12 years kakhombe, mbona ngani kumemethekisa i-HIV and AIDS, ngoba nalo mntwana uza kukhomba intanga zakhe ekhomba amaqhegu, athathe i-HIV ngapha emaqhegwini eyifaka ebantwaneni. Ayisoze by the year 2020 akula AIDS yabe siyiqeda, izabe isiningi kakhulu okwedlula khathesi.
Lo mhlangano ongena ezinhlanganiso zabomama ezivalisa i-Women's Coalition of Zimbabwe, i-Human Development Association of Zimbabwe kanye labogatsha lwabomama kuhulumende abe-Women Affairs. Ngimele i-Studio 7 ngisewilonke stezi ngu-Albert Mube. Siyabonga Albert Ncube. Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa
lentatheli izindaba umnumzana Kholwane Nyathi. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga Mr.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona ungani lokhu okwenzwe libandla lezana PF ukuthi iqatshe inkampani yakwele Melika ukuthi izame ukulungisisa isimo sayo lokho kuthiwa iPR ngesilungu. Ubona ngani kuyasebenza yini?
Kanti sicalise ngokuthi le nguhulumende isizani PF ezisinqumo sokuthi isebenze le company le America ulungisa i-image yayo ngaphandle kwelizwe. Now ukubona kwami lokho akusoze kusebenze ngoba siyazi ukuthi amazwe njengabo-America balabameli kule eZimbabwe lapha bayazi ukuthi into ezenzakalayo lapha into siyazi ukuthi into ebangaphakathi kwe-America leZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabantu lokubulawa kwabantu ikakhulu ngamasosha le nto esingathi into zama-human rights into ze-corruption. Ungazi khathesi sokutshintshile indlela abantu abakhulumisana ngayo sokule social media sokule imedia njalo iyakwazi ukucungulula into ngendlela yokuthi uhamba njani. Bekaze ukuthi bethi bezama ukuthi besondele duzane lohulumende kaTrump kodwa lokhu bekuqhubeka besezizinto ngendlela ongamiswanga isimiso selizwe esingathi i-constitution akusoze kusebenze kudlalisa imali nje.
Kodwa ngokubona kwakho ibikhona yini inkampani elizweni eZimbabwe lapho abakade bengayiqatsha iyenze umsebenzi ofanayo na bezayibhadala imali engani iphansi?
Maningi kakhulu abantu lapho eZimbabwe abayenzela le imisebenzi ezwa yikampani elemeli kana le eqatshwe ngabantu behulumente. Imali leyo efakwayo kakhulu singathi singafiki ekukhayeleni ukuthi bakhona yini abangawenza lowo msebenzi lapha ngoba into yikudlalisa imali nje ngoba bona ngokwabo bengenza ukuthi iZimbabwe ikhanye njengamazwe alandela imithetho ngokwezi into okufanele bezenze kona njengohulumende njengokuhlonipha imithetho lokuhlonipha abantu nje ngokungaviolate ama-human rights. Vela awula need ukuthi betshone beqhatsha abantu ukuthi besiyabakhulumela labo president bamanye amazwe ukuthi bebamukele njengohulumende ogcweleyo.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amazwe ayake eqatshe amankampani afana layo naleyi eqatshiweyo kubasebenzele. Ubona ungani iZimbabwe kuyini okungehlula?
Siyabona ukuthi amazwe nalawo ikakhulu lawa asetshenzelwa yikampani naleyi namazwe angani singathi alobunzima ekuhlonipheni imithetho yabo le into singathi into ze-governance. Sikhuluma ngabo-Nigeria, sikhuluma ngabo-Mali, sikhuluma ngamazwe angani singaza ke sifisa ukuba njengawona lawa namazwe. Yebo kuyabasebenzela kodwa imali edlaliswayo ukwenza lowo msebenzi ningi kakhulu. Imali engancedisa abantu siyazi khathesi iZimbabwe ikhayelanele elidlala ikhayelane lokuswelakala kwezinto ezokuphila eze-health. Imali engasetshenziswa ey'ntweni ezinjalo. Yebo kuyabasebenzela but kodwa sikhangele ukuthi kusebenzela abantu abanjani. Yebo balayo bona laba amazwe bona laba abaqhatsha amakhampani anjalo balayo nale imali yokusebenzisa into ezinjalo kodwa thina okwakathi sasila mali khayelane lokuthi kule ndlala enkulu kakhulu uhulumende kathesi becela imali engaye 253 million yokuthi abantu bethole ukudla bethole nelihlala kahle.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga mnumzana Gade ngibonga labalaleli.
Hayi lathi sibongeni. Lo ke ngumnumzana Kholwane Nyathi intatheli izindaba ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa abesifazana. Sikhumbula ukuthi izolo bekulilanga lokunanza amalungelo abomama ele International Women's Day. Sixoxa lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana. Njalo emela inkayi North edalele iParliamente. Uqala ngokusichasisela ngabesifazana kwezombusazwe.
Ezombusazwe mbona ngani siyazama njengabomama. Ungazukhangele ukuthi uZanu-PF sike saba lo mama ongu-vice president, umjuru, nomanje sowaphuma. Saba lo mama u-Opa ongu-national chairman. Kwamanye amaphathi uzathola ukuthi silokhuphe laye. President kati waba ngu vice prime minister waba ngu vice president kathesi ungu president we party yakhe wonke konoko kutshengisela omama abalezivindi omama abazimiseleyo thina kwethu partisan PF lo mama Opa Mchinguri silama ministers kathesi e cabinet mina ngomunye wabo ungakhangela judiciary uzathola ukuthi kule 50-50 khona ngale ku judiciary and omama abaningi kathesi balama business abo bayazenzela amabhizinisi abo bayaphumelelisa i-economy. Ubusuthola ukuthi la kuma-parastatals, kulamanye ama-parastatals ale 50-50 omama labo baba. So kumele ukuthi konke okuhlelukana sikuthathe sikufake ugceke, sikufake ebandla ukuthi abantu bakubone. Bese sisithi-ke kodwa okusilelayo nanku. Okunye okusilelayo esikubonayo ukuthi intuthuko yezizwe zonke le yesizwe ikakhulu ku-infrastructure sokumele ukuthi ibuye ezabelweni omama babe lamanzi eduze babe lamagetsi imigwaqo kube khona izimota zibe khona kulinywe kuthelezelwa konke lokho ngokunye okusasalelayo kodwa okuhle osokwenzakele asikuncomeni sikubuke ngapho kube sihlala sikhuluma ngokungekhoyo kodwa.
Omama basemaphandleni-ke labo lingathi impilo zabo sezingcono yini?
Kwezinye indawo sezingcono kakhulu kodwa kwezinye indawo lokho eziphandle. Kweyami i-constituency ngathi mina sengilama-councillors abangomama njalo khonokho kuyatshengisela ukuthi they are now decision makers. Kwezinye indawo omama balamabhizinisi abo lakhona babalawo amabhizinisi abo mama asebewaqalisile banama-projects athize abawenza ndawonye. I think country wide omama abasenzi lokano kwamaklabhu aphelele emoyeni sebesethi bangababuthana ndawonye batshayelana izimali benze imisebenzi ekhanyayo khonapha emakhaya enkayi bakhona sebe nembuzi zabo nenkukhu zabo lezingadi abanye khathi sesikhuluma sokuyakhiwa i-training center eGwelutshena. U-chair wakhona e-center naloyo ngumama ukansela ka-Ward 7 nguye oganize abantu nguye obayalishuo ukuthi kuyakhiwa. Silenkalakatha ye-wall khathi sokumele ukuthi iphele ifake amagetsi omama bazofundela ukuthunga khonapho konke lokho kwenziwa ngukhokeli babomama.
Leyo balaleli bingxoxo lo nkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana njalo emela inkayi North edalele iParliamente. Sixoxelaye ekhona le enkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sthandekile isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amapolisa avimba izihlobo labangane zika-Itai Dzamara. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.